sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 30 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Inani lababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kumakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu 235. Kulowesilisa otshaywe ngabasekeli bezanu-PF kakubi bamkhumula amazinyo kobulawayo. I-World Food Program ithi yamukele i-$5.7 million eyokuphathisa abalambayo ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu 235 ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kuloyedwa obulawe yilumkhuhlane. Inani lababanjelwa umkhuhlane lethu siyabanengi ngoba liqanise okumangalisayo nxa liqathaniswa lakumalanga asanda kwehlula. Lokhu kuza ngesikhathi sokutholakale umkhakha weCOVID-19 omutsha kwele South Africa obizwa ngokuthi Omicron, wona ocatshangelwa ukuthi umemetheka ngamandla ukwedlula eminye imikhakha ekhona. EZimbabwe akukazakali ukuthi ungaba usukhona na lumkhakha. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende usadingisisa. Phakathi kwabantu abatholakale belomkhuhlane lo izolo abangu-73 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMaswingo. Kulowesilisa othi ulisotsha obikwa etshaywe ngabasekeli bezanu-PF kakubi bamkhumula amazinyo kobulawayo izolo. Inkundla yeZim Life ithi isehlakalo lesi senzakalele phakathi kuka-10th lo-11th Avenue esitaladeni sika-George Slundika. Lenkundla ithi umatshaywa uzame ukumisa omunye undoda obenze ingozi yemota ukuthi engasuki amapholisa engakafiki. Ithi obemiswa lo usuke watshayela abasekeli bezanu-PF ucingo basebetheleka bengasadlanga nkotshana. Befika lapho bahlasele owesilisa lo olisotsha bamjikela emoteni yezanu-PF. Kule video eveza ukuhlaselwa kwakhe kanye lemota yezanu-PF ebisetshenziswa le elenombolo ezithi AEN7705. Kubikwa kubotshwe abantu ababili phezu kwalesi sehlakalo. Obona ngokwethula kwemibiko kuSANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi bebengakabi lolwazi olwaneleyo ngalesi sehlakalo.
Parizino atisataziswa neBulawayo province sezvi zvaitika sezvo muri kuti ndokwazvaitikira atisatava namashoko akakwana uye neumbo hwakakwana kuti chii chaitika ikoko. Asi nyaya dzakaita seidzidzi inyaya dzatinenge tichitarisira kuti dzinobatwa
Okwa manje asikaziswa ngabeBulawayo province ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Asikabi lolwazi olwaneleyo lobufakazi obugcweleyo bokuthi kuyini okwenzakeleyo. Kodwa esikukhangeleleyo kundaba ezinje ikuthi ziphathwe ngamapolisa ayiwo akhangelane lokugcinwa komthetho.
Phangwa iso sokuthi nozokwazi ukukomenda ukuthi zifamba si.
Umnumzana Tafazwa Mugwadi ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo ohlala koBulawayo uthi abaphatheke kulesi sehlakalo yizigebengu ezimele zibotshwe.
Ya eZimbabwe baba lilizwe elisebenza ngomthetho, amapolisa kumele enze umsebenzi wawo. Lo muntu okade bethatha omunye bemfaka emoteni akuvunyelwe elizweni leZimbabwe ngokade bekwenza. Ukube behamba imoto yeZANU-PF akusho ukuthi iZANU-PF ekwenzileyo. Ngabantu abangelangqondo kumele bebotshwe bejeziswe ngumthetho elizwe leZimbabwe. Ngizwile lapha ngiyabona kuthiwa sebebotshiwe, yikho ukusebenza komthetho eZimbabwe khonokho.
Umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuZANU-PF. Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDC Alliance koBulawayo umnumzana Sithan Chirodza.
Lokho esikubona kuvideo yikho okutshengisela ubuntu beZANU-PF. Phela iZANU-PF asiyithandabuzi, iZANU-PF yiphathi esiyaziyo ukuthi ilodlakela, iphathi ezinika amandla kaSathane. Ngitsho lokho ngoba uhulumende kalawo mandla okalalo ilungele uhulumende lokuthi achaye abantu. Imthetho ndaba esilala lapha ezweni kayichayi bantu. So abeZANU-PF bazinika amandla kaSathane ukuthi ya yibo bodwa abalamandla okuchaya abantu. Njalo amapholisa amelanga angenele lapha abaphambanisa khona, amapholisa kamelanga angenele encedisa lo ochayiweyo nxa kuyikuthi umuntu lo uchaya abantu beZANU-PF. iZANU-PF yiphathi yodlakela. Abantu kumele babe wazi iphathi yombhutazwe ebhuqa abantu besiNdebeleni eletha ingxabano ngomhlobo, yiphathi ehamba ibulala amalunga ama-opposition, yiphathi yokuthi sonke isikhathi kumele kube lo mkhosi obangelwa ngabantu beZANU-PF. So lokho okwenzakalayo wakusimangalisi. iZANU-PF yiphathi vele ethanda ukuthumba abantu.
Kodwa iZANU-PF ithi abenze lokhu izigebengu nje ezingelani lesimo sebandla kumbe ezingavezi okwenzakalayo ukubandla leli.
Uyabona lokho okwenzakalayo, angithi yona iZANU-PF ibisala isithi yona kayithumbi bantu. Uzananzela kule zitori zabo Joana Mamombe labo Sisiya Chimbiri labo Netsai Maroba, kule ndaba ezethu khonapha koBulawayo eyokuthi mina abantu ababegqoke into ama-uniform esoja bangena bachaya iwindi ngesitindi sombhobho, bangena khonapha endlini yami besithi badinga mina. Kodwa uhulumente uyakwala khonokho. Amanye amalunga e-MDC abotakunda otinashe kambarami bonke sebeke bathunjwa bachaya kakhulu. Ukhona umfana umcheyiwa, indaba le vele iyaziwa abantu abaningi. So ayisiyo into esimangalisayo, nanzela indaba zabo yithayitza mara. So khonokho ukuthi umuntu uyathunjwa umkhuba weZANU-PF sikubonile thina ngesikhathi seguground uFraser Gibson esibanda bethunjwa phakathi esontweni. Umuntu ehambe esontweni ukuthi ayothandaza kuNkulunkulu bebuye bona abeZANU-PF bemthathe bemthumbe. So ayisiyo into esimangalisayo, khonokho vele kuhle kutshengisele mhlophe ubuntu beZANU-PF. Njalo kathesi akhona amahungahunga ukuthi bafuna ukuthi befake umthetho ukuthi thina singakhulumi ukuthi iZANU-PF iphathe thumba abantu. Bakabafuna ukuthi thina sikutsho ukuthi iZANU-PF iphathe ilodlakela engenela abantu ezindlini belele, ithumba abantu, iphathi ehlukuluza uZulu. So lokho okwenzakeleyo kulo lobhuti lapha kobulawayo umsotsha lo akusimangalisi. Kuzananzela ukuthi umuyi uJoseph Msika lo Dabengoba ake bakhulume emhlanganweni yeZanu PF ePolitiki bathi abafuni udlakela kobulawayo. Kwaba lo dlakela khona apha ekobulawayo eMagnet House. Kwaba lo mpolisa osebenza nsito othiwa nguInnocent Bayo owahluluza watshaya abafana beZanu PF. Yena lo bagcina bemsusa khona apha kobulawayo bemhambisa eManyikaland. So vele iphathi le yiphathi elodlakela.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso yephathisa abaswelayo ngokudla eWorld Food Program ithi yamukele imali eyisigidi zamadola eMelika ezedlula ezinhlanu i-$5.7 million eyokuqhuba lomsebenzi emaphandleni lasemadolobheni. Imali le ivele kugatsha lweMelika olweUnited States Agency for International Development i-USAID lona osoluphathise ngezigidi zamadola ezedlula amajumi amahlanu lanhlanu i-$45 million lonyaka. Isiphathamandla se-USAID eZimbabwe umnumzana Zeb Simpson utshele intathelizindaba izolo ukuthi elemelika lizimisele ukuqhubeka lincedisa abalambayo. Isiphathamandla se-WFP unkosikazi Francesca Adelman yena uthe imali le izosetshenziswa kunhlelo ezitshiyeneyo ezigoqela ezokulima. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi Angliston Spanda olwela amalungelo kaZulu.
Into ephiweyo awuyisoli ngoba ngesilungu kuthiwa a beggar is not a chooser. So kuyabongeka khonokho okwenziwe United Nations labo USAID. Kodwa ke it is a drop in the ocean. Thina njengabantu abafisa abalwela amalungelo loluntu njalo sikhangele ngendaba ze-development. Abanye bethu sikholelwa ukuthi inhlanganiso njengabo-WFP kumele zenze okuningi more than just ukunika abantu i-aid. Minengi iminyaka kulethwa ukudla kade kwakulokhu kuholiswa abantu ukudla, kodwa indlala yabantwini kayisoze yaphela iqedwe yokuholisa abantu ukudla. Indlala izaphela kumbe izaphunguleka nxa abantu bezafundiswa ukuthi bazisebenzele balime. Ngizwe kuthiwa bathe izaba-ke ukuthi abantu bazilimele, kuyinto enhle kakhulu leyo yokuthi abantu basebenze ngezandla zabo. Futhi esingakuthandiyo kakhulu yikuthi abantu bagcine besenziwe amavila, lokho sikuthi i-donor dependency, ukuthi abantu sebehlala bengasasebenzi lanxa ezulinile njengalo nyaka njengoba kuthiwa bezomkhathi besitiliza kuna. Abantu bahlale belindele ukuthi bazaholiswa i-WFP, bazaholiswa zinhlanganiso zizimele zodwa. Khona lokho yikho kwenza i-Afrika ingaqhubekeli phambili. Kodwa-ke nxa uncedo lolu lungabuya lube bengoluqhuqhuzela abantu ukuthi basebenze balime ukuze babe nokudla i-sustainability, kungayenza ukuthi kusiya phambili ukuthi udubo lokudla e-Afrika lube ngcono.
Kambe ukudla lokhu kuyafika yini ebantwini abakudingayo, kumbe lakho kungaphelela emoyeni nje?
Khonapho kusuka kube lohlupho lokuthi ama-structures akhona yini on the ground. Asifuni futhi yikho kugcina kusiba lokudla okugcina sokuphiwa abazama abebandlela ithize abanye bencitshwa, kumbe ukudla kwakukhona kugcine sokusetshenziswa ngabanye amabaziwa abezepolitiki ukukhankasa njengoba 2023 esiza sokuza kuba lokhetho. So silokwesabela-ke khonokho ukuthi lokho kudla kumele kube lama-structures aclear akulaba aziwayo futhi ukuthi ukudla abantu bakhona abazathola lokhu kudla ngobani njalo ngasizathu bani, yindaba esigabeni esinje kuhola ubani kungaholi ubani. Kumele kube izinto esiba khona sibe clear kodwa nxa kungela ma structures anjalo lama systems anjalo azayenza kube le transparency le accountability siyesabela ukuthi kudla lokhu kungathona sokusetshenziswa ngendlela esingayisizo kumbe kugcine kungafikanga kulabo akumele bakuthole.
Umnumzana Anglistone Spanda ulwela amalungelo kaZulu. Umongameli yamasoni Mnangagwa uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu kulandela ukubhubha komqondisi wogatsha lweZimbabwe Investment and Development Authority umnumzana Douglas Munasi. Umunasi uthe wafela endlini yakhe eHarare izolo. Amapolisa athi asadingisisa imbangela yalomlilo. Umnangagwa uchaze umnathi njengomuntu obebukhali emqondweni engusomabhizimusi olohlonsi njalo uthe ube ngumlimi wezinga laphezulu. Uthi umnathi ubesebenza nzima emizameni yokuhuga abatshali bezimali ukuthi baze eZimbabwe. Seli ubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isivule uphenyo phezu kokuthengiswa kwempahla kamuyi umnumzana Perence Shiri ngaphandle komthetho. Ikroniko ithi ukubhalwa kwemihloliso yabo Grade 7 kuqale kuhle izolo kungelangxaki. Izim Life ibika ukuba imuli kamnumzana Douglas Munatsi yena otshele endlini izolo ithi umnatsi ubeke wamukela imbiko yokumethusela phezu kogwalo lwabantu abalamapulazi amanengi aluthumele umongameli yamasoni Mnangagwa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Owa uqala mina nguTimothy Mhlanga owe Harrisupi esigabeni seSinokani. Ngibulisa bonke abasakazi beStudio 7, ngizobulisa bonke labalalela iStudio 7 kulizwe lonke jikelele. Ngiyabonga kakhulu njalo ngiyakhuthaza kakhulu ibanda lezaphu ngendlela elikhuthaza ngayo elihamba lifundisa ngayo abantu ukuthi lona lizazimisela njani ekukhetheni lolu ndelayo. Ngiyabonga kakhulu ngokuhamba behighlight abantu ngoba bahamba kusigaba zonke lezi eziphande ebengacabangela ukuthi bangafika kizo. So ngicela futhi nama youth kakhulu ba register ngoba khangane esabelweni sakithi ngapha abantwana abaningi bathi kona ku register lokhu thina asingeke sikwanise kodwa sibakhuthaza ukuthi ba register ukwenzela ukuthi bavote kusasa babone ilungelo labo lokusasa. Siyabonga.
Njani basakazi beStudio 7 kanye nabalili bonke sakazi igama uGodfrey wakhumala umzila ejojo elubani sakazi udaba engile ludaba lweZANPF. iZANPF ayikho eZimbabwe ngokuzophatha ilizwe ilapho ngokuzokuhlukumezela amalungelo abantu nani nani nokucathela amacala ebhekana nawo. Bengicela ukuthi ibandla leZANPF liphume embusweni kungene enye ibandla elizophatha kahle amalungelo oluntu singakhethi ukuthi liphi but sicela abantu besindebeleni bephathe ngendlela abesikhalangeni bephathe ngendlela abesitonkeni abesifendeni bephathe ngendlela fanele izimbabwe kube yamalungelo nomunye nomuntu esebenze lapho ophuma khona lapho ozalwa khona mayeza kwelinye eza kwenye indawo eze enamaphepha avumela ukudebe lapho kube kahle kube njalo sisebenzisane kahle le ID nomuntu ID yakhe isebenze lapho ozalwa khona sisebenze kanjalo emathebeleni ungasebenza emathebeleni yonke nezibabo zingasebenza kuphi nakuphi but singabi imajority kube abantu beshone abasebenza emaofisini police station isibhedlela kungabi imajority eshone lapho beharare akuya kuphi namasiko nakuphi kuphi kube ababili abathathu nothi bedlule abantu abazala kule ndawo leyo into esingayivumeliyo sithi ibandla le-MRP sithi ibandla labantu beseZimbabwe. Sicela sihlonitshwe singabantu besindebeleni sihlonitshwe singabantu besikhalangeni sihlonitshwe singabantuesifendeni besitonkeni lisihloniphe. Ngiyabonga msakazi wami ngikhuluma ngenhliziyo yobuhlungu iZANPF isiphethe ngisenza ukungcele blazi South Africa lasikhona siphethe ngisenza ukungcele asisazi ukuthi sinaze sibhinywa kuphi ezweni labukhulu wethu ezweni esizalwa khona.
Simo
sanibona nibasakaza abathandekayo. Baya bethi ngesiqhoza simthanda nyani nyani. Simthanda kakhulu ngokusakazela indaba ezithinta thina. Eziningi zithinta thina impela ekhaya. Ngiyasithinta kakhulu. Mbuye futhi mina ngiyangithi mina ngiphambili nge-MRP ngumthwakazi. Ngokumthwakazi ufuna ukufunwa yimi. Wena ma usasa ungumthwakazi uphuma komthwakazi angithi uphuma emaNdebeleni. Usesenaleyayo kukholelwa ukuthi amashona azathanda wena. Ngeke akuvotele manje. Ungavotela maybe 1, 2, 3. Maybe labe lilobu-relative yana. But nje, angeke laba abantu bakuvotele laba. I know those guys. Ngeke bakuvotele. So laphana bese ngibuya kuzaphu lesikhona le. Mina bengayigcini idliwe izano. Izano seyabuya yayiphalaza futhi asikwazi. Maybe banye banolwazi ngakho. Ukuthi iyaphalazwa kumbe yakuhamba njani asikwazi. Kumbe ithunywe izano ukuthi izobhayizisa. Kumbe ithunywe izano ukuthi izothola amavoti ngapha emaNdebeleni asikwazi. Bese ngibuya futhi ngithi mina kade yilifa yini. Lelo uthi wona kuze kuthiwe kona izaphu sithathwa uyo. Usibangilizwe lale yilifa yini. Ma ngiyelifa abasebenzi ngokulifa phe. Bengasebenzi ngobuphathi, bengadli ngegama lephathi. Nandiviva ngumthokazi.
Ngibingelele kwistudio 7 nabalaleli bonke. Okhulumayo nguChristopher Nyati emangwe Plumtree phansi la okuhlangana khona uChurch noSimukwe kwentali engaphansi kwesikabhango induna esigaba. Hhayi, ngiyabulisa kakhulu abakonyati bonke abakithi engizalwa khona. Ngibuye ngijampele phesheya komfula kotabone matobo. Ngibulise bonke abakomoyo sithi philani bantu bakithi. Ngigqugquzela njalo abantu bakithi ukuthi hhayi, izaphu seyikhona, izaphu seyifikile. Asambeni ngobuningi mhla ka-18 siye kwaNyongola siyobonisa umhlaba ukuthi babe sithi bayibulele. Kodwa-ke ngoba inkomo washo ukuthi izaphu ifana le-poison oyiginyileyo, uginye i-slow poison, naye isivukile. Bayakhala ngapha left right, kukhala omakhelwane, kukhala bonke. Yonke imihlobo iyakhala, ikhaliswa izaphu ngoba iyi-poison phela. Okudinga ukuthi bazame ukugijima besebenzisise ukuthi kumbe leyo poison izaphuma. Kodwa-ke hhayi, iphoyizeni eyizaphu kayiphumi. Iyakudla kancane kancane. Asingeneni-ke bantu bakithi, sicela usapoti kini ngoba thina sithi amandla kawehle ayezabelweni kubobani ebantwini nini khathesi. Engichaza ukuthi sicela amandla mpela abantu bakithi kuwonke i-MagSouth yonke. Siyacela isapoti bantu bakithi. Ngokwami ukufisa bemfuna sibe lama-MPs namakhansela nama-senators ezigabeni zakithi. Siyekele okamakhelwane ngelilanga ethi iBhayibheli ungamkhonzi uNkulunkulu ongamaziyo. Manje namhla sithola abantu bakithi bekhonza uNkulunkulu bakwezinye izizwe. God bless you, love you all.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi inkantolo yaphezulu kweleBotswana yale ukwamukela isicelo sikahulumende esokuthi yesule isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphansi ngo-2019 esathi ukubandlululwa kwesitabane kungaphandle komthetho. Umsakazo omunye uthi uZulu wakweleBurkina Faso utshengisele esitaladeni izolo efuna umongameli Roch Kabore achiye umsebenzi ngoba esehluleka ukuqeda ukuhlaselwa kwabantu ngabahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usekhuthaze abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bahlatshwe ukuze bazivikele kulandela ukuqhamuka komkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron. UBiden uthe lanxa kulungile ukuthi abantu baphatheke kabi ngalomkhakha akumelanga bethuke. Ukhuthaze asebehlatshwe amajekiseni womabili abaleminyaka isukela kwelithumi lasishiyangalombili ukuthi bahlatshwe ijekiseni yesithathu i-booster shot ukuze baqinise amasotsha omzimba enelise ukumelana legciwane leli elitsha. Wengeze wathi lanxa umkhakha we-Omicron ungaze uhlasele ngamandla, uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale esikhathini esedluleyo. Uthe ukuze kwehliswe umthelela walomkhuhlane, abantu kumele baqine ngokuhlatshwa. IMelika isivimbe izethekeli esivela emazweni afana leZimbabwe, iBotswana, Namibia, South Africa, Mozambique, Malawi, Lesotho, leSwatini kulandela ukutholakala komkhakha lo omutsha kwele South Africa. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ye, hayi sesibona umkhakha lo owe-Omicron ngawuthiwa abakakwazi ukuthi vele uza affecta abantu njani, kumbe ukuthi abantu mabele Omicron bagula kanjani ngoba usasemutsha. Sibona ama countries Southern Africa sebebafake kuban travel ban ezokungena in the UK ele EU le America. Mina ngithi uyabona into eqhakathekileyo izukuthi umuntu lo muntu kuyahlupa ukuthi ube kwazi ukuthi abantu babe befunani o babelieve ngani. Into ekade sibona in the first vaccination call gaba uBiden last year, sabona ukuthi abanye ama-religious leaders, lamanye ama-political activists, labantu abaningi nje bebefaka umkhakha lowo legciwane le-COVID as a sign ukuthi abantu abayesikristu bebelieve ukuthi hhayi abantu sebezahlatshwa ijekiseni eza kufaka u-666. But sibona ukuthi hhayi kwakungamanga lokho. Kuqakathekile ukuthi abantu bavaccinatewe ngoba umkhakha lowo asikwazi ukuthi uzahamba kanjani and ume kanjani okukathesi ngoba ama-numbers akhona asesemancinci.
Umongameli Biden uthi ilanxa ungaze uhlasele umkhakha omutsha lo, ilizwe kalisoze livalwe, akusoze kube lama-lockdown esiwabone esikhathini esedluleyo. Ubona kusiba njalo yini? Lanxa mpela ungaze usabalale lumkhakha kufane la nyakenye.
It depends ngoba iAmerica i-first shot yomuntu wonke i-population is at 74.1% vaccinated with the first shot. The second shot abantu ababethathe i-Pfizer le Moderna ngoba ayengama 2 shots ikho ngantho kwakulama numbers amancinci. But hayi ngiyabona abantu kathesi siyabona kathesi ngoba i-season yangkhona nge-flu shots. Sizabona ukuthi abantu abaningi mbeni bazavaccinate mbeni bazavuma ukuhlatshwa wona lawa amajekiseni ukuthi avimbezele i-Omicron le general COVID esasilayo last year. So angibona okwakathesi kusiba lama-lockdown ngoba i-NIH i-National Health of Institute ahanjiswa ngobaba uFauci ingathiwa they have the models okuvaccinate abantu to avoid mass lockdown.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. ezibhethe ngebe zihamba phambili. Inani lababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngesilinganiso esikhulu isolo laya ku-235. Kulo isilisa otshaywe ngabasekeli bezanu PF kakubi isolo kobulawayo bamkhumula amazinyo. I-World Food Program ithi yamukele imali engange $5.7 million yokuphathisa abalambayo ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungamilinkomo.